Siyinhlangano iso yezakhamizi zobulawayo ibulawayo Progressive Race Association besebenza ke lapha sihlongisela ukhetho ukuba nabantu sibahlomise besebenza lezi inhlanganiso ze-site sibuye sisebenze leyaba Cook Trust sasebenza futhi le-PVTA ibulawayo Vendors Association esethemba ukuthi mhlaka 23 abantu bazabe sebebona ukuthi hatshi abantu labani esababonayo sifuna ngathi kwaba ngukhasi ongcono ngulo ongaba ngu-member of parliament ongcono ngulo well ngase ngahamba ngama-presidential ngulo ngenxa yokuthi labo bekhulunyelwa ngayilaba abantu ade bekhona isikhathi ezihlukeneyo ukuthi umuntu athi sekhizwa kuthiwa hayi lungivela simazi thina sayesimbone lokuthi vele wavela ngaphi besibalekela khonokho ukuthi abantu abababona abantu babebazi bangathi kusasa baqalise ukukhuluma izinto zokuthi umuntu wavela ngaphi soke abantu babonile esethemba ukuthi bazwisisile bazakhetha ngendlela abakhetha ngayo besingeke futhi abesingabagqugquzela ukukhetha bani kodwa sithi bona abantu abakhona apha wena lowo osomkhombile ngiyozabona nxa ungena ebhokisini ubona ukuthi uyamkhetha well okunye ebesesikhuluma nxa sesiqethakele imhlanje besikhuluma kakhulu ngendaba yokuthi abantu bahloniphane abantu babe lokuthula abantu bangaxabani bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwembono bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwama-political parties abasuka kiyo abanye vele bengama-independent kungabaxabanisi khonokho so ke esilethemba lokuthi kukhanya ungathi imeseji leyo lapha kobulawayo sibona ungathi ayi ingabi ingenile ebantwini ngoba eqinisweni khathesi njengobulawayo kulo silungisele ukhetho sosebenziswa ezimbili asikahlani lobudlwangu udlwangu kumbe labantu okuthiwa kade besilwa kumbe betshana xa kungabe kukhona ingxenye esabe singakuzwanga sikabe nje kungabantu ingxenye ababili abathathu babe bangiinto zabo sibili kodwa eqinisweni owakathi sibona ungathi hayi abantu bengathi kulokuthula la malungiselelo sibona ungathi ayahamba ngoba siyabona lapho ukuthi abantu izex yabona lapho ngela ndawo zokuvotela ungela zikolo sibona amathenti asefakiwe khona kuyasitshengisa ukuthi kutho ukuthi hatshi into ziyahambeni sibona amathenti sibone la mapolisa asekhona elinde amathenti sibone futhi labantu bonayo bezekho ngabona akuyo bazavotisa abantu labo siyabona bephithizela khonapho ezikolo lapho kuvotela khona siyababona bakhona sibona labona abazavotisa sifuna kula bantu abangahamba abazavotisa basebesendaweni zabo esilethemba lokuthi kona kuzahamba kuhle ukuthi mhlaka 23 ngo-7 o'clock owekuseni polling station avule bese sigqugquzela futhi abantu ukuthi bantu benkosi khona kwaye sasikutho ukuthi ukuvota kulilungelo lakho oba yingxenye la ukubana wenze isinqumo ngelizwe lakho so ke sithi thina asihambe emhlaka 23 ngobuningi bethu sihambe siyevota futhi sifike ngesikhathi sixakhohlwe isikhathi sabekwa ukuthi ngu-7 ekuseni kuseyavalwa ngo-7 ntambama so ungamele u-7 wantambama hamba kusale sikhathi kwenzeka ukuthi ungafika lapha ingxenye ukuthi hayi ibizo lakho alikho lapha lilaphana wenelise ukuhamba uye khonaphana so ke isikhathi siqakathekile ukuthi abantu sonke sivukele khona njalo sibe le ngxenye ukuthi sikhethe lowo muntu esimfuna ngoba nxa singayanga abantu bazasikhethela abantu bese sikhala futhi kusasa so nanti thuba asilisebenziseni ngokuhlakanipha
abancintisayo laba abalehlelo ezilohlonzi na elizikhangeleleyo njengabalwela ilungelo loluntu njalo lingathi amalungiselelo aqhubeka kuhle futhi lilokho likhuthaza abantu ukuthi bayivota
kulabo abancintisayo yes bakhona abantu abalenhlelo kodwa esikuqathi sakathi sabantu bebecaca ukuthi abakhangelanga umuntu obalohlelo khathesi ngoba sefuna ukuvotelwa abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele osuke ngaphi esiya ngaphi ehamba le-community esebenza le-community kumbe ekhuluma ngenhlelo zokudivelopa isigaba sakho yibade bekudinga bathi lowo bengazi osephonga ukuthi sakathi ezingenxa yokuthi sefuna sokulokhetha sefaka lokhu lalokhu abantu bebese hhayi bo bathi umuntu onjalo uyingozi ngoba uyagcina sethe nxa esevotele futhi anyamalale aze ayibonakala futhi engxa sokusebenzayo sokusonda kuma-elections